So kwa isika tisenda baku VOA Ndebele.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlaka 3 kuMpandula 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, odokotela bathi baqhubekela phambili ngesinqumo abasithetheyo sokuthi bengayi emsebenzini kusukisela namuhla, besola uhulumende ngokungabangezeleli iholo.
Ndiya odokotela sithe ayikwani yena le imali yokuthi sibe silokhu sibe emsebenzini silambile, singela mali yokugada umthova, singela amasofis abantwana, abazali, ukudla nani nani. So asivumelelanga, so kuyaqhubekela phambili le program yethu.
Umkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa usesole udlakela oluqhamuke phakathi kwezizalwane ze-South Africa labobuza, njalo usecele umongameli Cyril Ramaphosa ukuthi asize eleZimbabwe.
Shizwa ney'moto zishizwe phambili kangqongqoshe, ingqongqoshe wamaphoyisa kube sejulisi, imoto zashizwa phambi kwakhe, abakaze benze lutho, okuyinto ephethe kakhulu kabi abantu bokuzi. Bazimisele ukuthi uma abantu besiza bezobalisa, bavikele impahla yabo nangempilo yabo, ngoba yikho kodwa sebesele nakho and kuzobe sokuphelile kube uma bevumela konke lokho kuthabalala.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lowo msakazo. Odokotela bathi baqhubekela phambili ngesinqumo abasithetheyo esokuthi bengayi emsebenzini kusukisela namuhla, besola uhulumende ngokungabengezeleli iholo. Bathi lanxa besethuselwa ngabantu abacatshangelwa ukuthi iziphathamandla zikahulumende, lokhu akubethusi. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association, uDokotela Peter Mugombeyi, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Yebo, siyaqhubekela phambili, asikabi le response kumbeni le mphendulo ezwakalayo from u-employer u-HSG. Sike saba le meeting laye kodwa asizwananga, so njalo siyaqhubekela phambili.
Yena uhulumende akula yini elikuzwileyo akuthembisayo?
Kathesi akula into ecacayo ayithembisileyo, except khona kwana kade sithi uzasinika i-60%. So thina njea odokotela sithe ayikwani yona le imali yokuthi sibe silokhu sibe emsebenzini silambile, singela mali yokugada umthova, singela amasofis abantwana, abazali, ukudla nani nani. So asivumelelanga, so siyaqhubekela phambili loku le program yethu.
Akula yini elike lenza ukuthi bayethuselwa?
Yebo, yiko okwenzakalayo lapha ukuthi sekulama-suspected security agents asifonelayo thina abakhokheli bama-association besi-threaten ukuthi bazasibulala, bazahlangana nathi, besisendela ama-message nanilani belokhu besi-threaten. Kodwa thina sithi aba-threaten ama-leaders, kodwa ba-threaten ama-interest abodokotela bonke. So yiko kwenza ukuthi sibe le-clear mandate ukuthi hhayi asakwanisi nxa ye-association labodokotela bonke lama-patients ethu esiba lama-threats anjalo, angeke sakwanisa ukuthi sibe siqhubeka sibe emsebenzi. Ukuthi si-address ama real issues abe khona awemali, so kulokuthrethenana, so siyaqhubekela phambili njalo.
Ye, manje ungasitshela ukuthi kahle kahle kuyinokuzayenzakala njengoba lina lisithi alila mali yokuya emsebenzini, akula lapho elizabuthana khona? Liyaba lisezindlini?
Yebo, sisezindlini, siyabe singabuyi.
Lo ngudokotela Peter Mugombeyi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association. Ubekhuluma lo Chris Gande weStudio 7 ecingweni eseHarare. Umkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa usesole udlakela oluqhamuke phakathi kwezizalwane ze-South Africa labokuza, lapho okubikwa kutshone abantu abambalwa kwalimala abanye. Embikweni awethulwe ngolwesibili namhlanje ekuseni ebulenjini beTwitter, uMnumzana Chamisa ucele umongameli we-South Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa ukuthi ancede eleZimbabwe, ngoba ukubhidlika komnotho welizwe yikho okubangela ukuthi baye kulelo lizwe. Umnumzana Chamisa uphinde waphendula umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa umnumzana Musi Maimane enkundlini efanayo yena obesithi usola ele South Africa ngokungathathi inyathelo ngengxabangxoza eseZimbabwe lapho athe abantu abedlula izigidi ezimbili balala bengadlanga. Umnumzana Chamisa ubonge umnumzana Maimane ngamazwi akhe wamtshela ukuthi ukubhidlika komnotho okwenzakala eZimbabwe kulomthelela kwele South Africa. Ukudlakela oluqhamukileyo kugqekezwe izitolo kwachiswa izimota lezindlu. Ukudlakela lolu olwesatshelwa ukuthi lungaqhubekela phambili namuhla ngoba kulokhu kulokufuthelana. Isikhulumeli samapholisa sitshele intatheli izindaba ukuthi izizalwane zeSouth Africa zithi abokuza bathengisa izidakamizwa besenza okuningi okungekho emthethweni. Kodwa abokuza bathi lokho akusilo qiniso. Udlakela lolu luqale ekuseni izolo endaweni ezijiyeneyo eJohannesburg. Kwaba lokulwisana kwezinye indawo njalo izizalwane zeSouth Africa zixotshaniswe ngabokuza. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zakwamanye amazwe awezwekazi le-Afrika e-Africa Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Sibanda ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Izolo bese sinesiqiniseko bekuthi bekushone abantu abawu-4 abokuza kwashona abathathu. Ama-unconfirmed statistics esinawo ngokuthi futhi namhlanje e-Hillbrow kunabantu abashonileyo, ukhona omunye odutshulwe ekhanda esiza ukuthi usesimeni esibucayi kakhulu. So kunomunye futhi esimbone eshiswa nakhona besingekho kodwa sibone. So kunabantu asikatholi ama-statistics ngoba lokhu sisagijima phansi phezulu kodwa baningi impela kubukeka sekunabantu abaningi abashonileyo.
Okwakathesi unjani umumo?
Isimo sibi kakhulu njengoba sikhuluma ngokwamanje ngoba phakathi kosuku namhlanje kasange sibona amapolisa etholakale indaweni zonke lapho kade kunodlakela nohlame khona. Lokho kuye kwanikeza izizalwane zalapha eSouth Africa isibindi esokuthi zingaqhubeka zilwisa abantu bokuza. Kanti nabantu bokuza gcineke sesikhulumile nabo-ke namhlanje bazitshela ukuthi hayi ngeke besasuka endaweni zabo zokusebenzela ngoba uma besuka zizoqhekezwa. Kushiswa ney'moto zishiswe phambili kwangqongqoshe, ungqongqoshe wamaphoyisa ube sejulisi, imoto zashiswa phambi abakaze benze lutho okuyinto ephethe kakhulu kabi abantu bokuzo ukuthi ngalesi sikhathi bazimisele ukuthi uma abantu besiza bezobalwisa bavikele impahla yabo nangempilo yabo ngoba yikho kodwa sebesele nakho and kuzobe sokuphelile kube uma bevumela konke lokho kuthabalala ngoba kakhulu into abazoyithola okuba isinqephezelo uma belahlekelwe impahla yabo yonke lena.
Sizwile amapholisa esithi azangezelela inani lawo elokuthi bazame ukuthi bavimbe udlakela lolu. Ubona ngani kuzenzakala yini lokho?
Akukwazi ukwenzakala lokho ngoba lolu into eyenzakala ekusukiseni izolo ibisaziwa ukusukisela phakathi kwenyanga lesiphuma kuyo August ukuthi izokwenzakala kodwa akuzange kube khona ukulungiselela ukuthi bagweme lesi senzakalo. Ngaphezulu kwalokho siyazi ukuthi amapolisa zonke isikhathi mayefika lezinto zenzakala afika abuke ahleke azimele. Ngokunjalo kusobala ukuthi ukungezelela inani okokuqala namhlanje bekungekho maphoyisa njenhlobo. So manje bengezela kuliphi inani ngoba kungezelela entweni ekhona kodwa ngathi uzongezelela entweni engekho engakazi ifakwe ekuqaleni.
Kukhona yini elikukhuthaza izizalwane zakwamanye amazwe ukuthi zikwenze ngalezi nsuku zona lezi esibhekane lazo?
Ye, njengamanje sibhizi sisahleli sizama ukuthi sithole abantu kumbe amalungu ey'nkampani angaba asebenza umsebenzi we-security ukuthi avikele impahla yabantu bokuza nendawo lapho kutholakala khona abantu bokuza abahlala khona ukuze bavikeleke kulolu dlame. Kanti sikhuthaza nabantu ukuthi bahlale ezindaweni ezingathi ziphephile kumbe babe baningi umuntu angahlali abe yedwa ngoba kuzoba lula ukuthi babulawe. And laba bantu ngoba sesibonile ukuthi babesiza abanye balethwa ngeyimo kodwa uthola ukuthi kuza amakhombi mhlawumbe amabili abathathu afika afake labantu abenza udlame. Siyabakhuthaza-ke laba bantu ukuthi abahlale bebaningi njalo bangavumeli abantu bebachithiza bengena phakathi kwakumbe babuke omunye umuntu mayehlaselwa kube nokubambana phakathi kwezizalwane zokuza ukuze nabo bayivikele ngoba kusobala ukuthi amaphoyisa akazi ukubavikela.
Lo ngumnumzana Vusumuzi Sibanda umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamazwe ezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum. Ube khuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Did you see Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Inkampani yeZimbabwe Electricity Supply Authority iZESA ithi idinga imali eyizigidi ezingamachumi amane edola lemelika $40 million ukuthi ithenge ingcingo zama-transformers ezizinkulungwane ezine i-4,000 ezabhidlizwa ngabantu. Isikhulumeli salenkampani uMnumzana Fulad Grasira uthi ukubhidlizwa kwempahla le kuyaqhubeka njalo abanye sebafa bezama ukutshontsha ezinye ingcingo. Ukhuthaze abalezikwelede ukuthi bezibhadale ukwenzela ukuthi inkampani yeZESA iqhube kuhle umsebenzi. Uhulumende usengezelele indawo yeWestern Dell Industrial Area, weyeBelmont, Donningtown leKelvin ngohlelo lweSpecial Economic Zones. Uthi injongo yalokhu yikuvuselela amafekithali aleli dolobho koBulawayo angasebenzi ngenxa yoku kokuningi okuhluphayo elizweni okunjengokubhidlika komnotho. Lokhu kutsho ukuthi sokule ndawo ezinhlanu ezespecial economic zone kuleli dolobho ezivalisa iBelmont, Donnington, Kelvin, uMvumila Industrial Park layo iWestern Dell. Amanye ama-special economic zones atholakala eVictoria Falls, eBeitbridge, eSunway City, eHarare, eMutare, leNorton. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Ya iproblem ekhona lana ukuthi iproblem imsebenza isekho lapha eSouth Africa. Angazi kumbe ngabantu sesibaningi. Mara into engiyibona ukuthi laba bantu laba bathenjiswa imisebenzi eminingi kuma-election abadlulile. So le misebenzi manje ayikho, abasayiboni. That's why mase becabanga ukuthi maybe ama-foreigners babathatha imisebenzi. Yikho kunje nje. So i-government yalana I think kumele ilungise kusasemanje ngoba eyi sekungamoshakala ngoba ngiyabona nama-foreigners akhona nawo eyi awungathi hhayi inkani ikhona impela bazimisele this time bazimisele ukuthi hhayi sekungaliwa ma kuliwa kuliwa. So le nto ayikho kahle bafowethu ngoba sonke singabantu abamnyama. Abantu be-South Africa kumele bahlale phansi lohulumende wabo babona ukuthi bayenzani ngoba basinikeza ama-work permit which means ma besinikeza ama-work permit which means ikhona imisebenzi okufanele siyisebenze. Manje ma sebefuna ukuthi basixoshe futhi ngoba kuthiwa sibathathele imisebenzi manje yini isizathu okuba besinikezela sona ama-work permit?
Linjani balaleli abahlabi i-Studio 7? Mina ngijamela ngisekhwekhwe. Hhayi into enzama ukuthi ngiyiphawule lapha ngeyokuthi umbono weZANU-PF mbi injongo yeZANU-PF mzana ihluthuna umbuso kuRobert Mugabe. Mina kuyangikhahlameza mina ngoba bathi bona bayazama bafuna ukuthi balungisise okubi abakubonayo kusenziwa nguRobert. Kodwa khathesi ukukhala kwawo ikuthi bapheni isikhathi, bapheni isikhathi sizwa ogawule ochuma ochulumanzi omananda wonke bathi iZANU-PF kayiphiwe isikhathi. Lokho abakubona mzana bezihluthuna okwabangela bahluthune besithi bafuna ukuthi bakulungise bona basebebone ububi ukwehluleka ko isikhathi siphi abasifuna namhlanje nxa bona babekubonile ukuthi sina lapha yikho okuphambaniswe khona sifuna ukuyalungisa city khangelani nanamhlanje babethe indaba yemali bayilungisa ngesikhathi singatsho lutho kodwa kuze kube nanamhlanje abala phakathi bakumnyama ubambile. Hhayi ngiyabonga balaleli abahle ngijamela ngisekhwekhwe.
Sanibonani basakazi abahle beStudio 7, ngiyabingelela sibongumsebenzi omuhle lesenzela wona, siyabonga. Mina ngithanda ukuphawula endabeni yokuthi njengoba sithwele nzima ngendawo eSouth Africa ukuthi mina kuba abantu baseSouth Africa kulungile ngoba befuna ukusibulala mabasibulale basiqede, kodwa lokhu kubulala abantu akwenzi ilizwe linothe, akwenzi ilizwe lithuthuke, kodwa kuyalibulala ilizwe ngoba igazi negazi lomuntu elibulawayo liwele ezandleni zomuntu kodwa ligcina liwele ezandleni zomhlaba ngoba umhlaba ugcina uqalekiswa ngaleyo ndlela noma singalilandeli ibhayibhili kodwa liyakutsho khona lokho maba sibulale vele ngoba angeke phela sikwazi ukubuyela ekhaya ngoba ekhaya kunzima angeke sibuyele so kusho uma besibulala bazosibulala siyabonga basakazi abahle
njani ku-Studio 7 ngicela li-odio yami le lifunde lilokhuze ekuseni lokhu esikuzwayo kwegoli thina sizubuhlungu ngesimo esibi kangayo ekhaya la bantu abethu bethwele nzima egoli bayithi mna ngakakasizwile akazwile abantu abethu akalungisisa izinto lo Chamisa laye mna yamcela ukuthi angenza inhliziyo yakhe ibe lukhuni inhliziyo yakhe kayibe buthakathaka bakhulumisana abantu abethu bayapha egoli lathi abazali asidli lutho khwapha siyalamba sisele emakhaya lokhu kusizwisa ubuhlungu kakhulu mina ngisenkaya emzwaphanga
okhulumayo ngu-Dr. Mbetsa le nto eyenzakale namhlanje egoli e-South Africa ungathi ibugebengu abantu abayizamayo le nto bethagetha izitolo ezizinu ezi-owner ama-foreigners kodwa uma sinazinto ebisenzakala namhlanje ukuthi amanye amashopu anje abo-Shoprite nawo akaluthwa so ubonisa ukuthi ayino into le ayikho xenophobic ugebengu nje izigebengu ngamasela abazama ukuthatha nje i-advantage yomumo okhona ukuthi kungabe kunokungazwisisani phakathi kwama-South Africa nabantu abavela ngaphandle kwelizwe so isayitime i-government isukume iqede lobugebengu ngoba uzothanisha i-image ye-South Africa abantu ukuze bezofika lana besuke emazweni abo basekudeni abazanga bethanda khona babi kubalekele kwakuhlupheka emazweni abo ngakho akube ne-long term plan ezokwenza ukuthi abantu uma kuwukuthi bayasho ukuthi abantu yebo ma bathi sebaneendaweni vele kusuka kubangela ukuthi kungabi khona ukuhlaliseka kushotha imisebenzi namanye nje ama-services suka nje besekhulelwa inani labantu masi-overpopulated ngokunjalo umzansi abantu be-South Africa ngabe bamzanelala abantu bokuza kube ne-solution athi ubugebengu lo sekubonakale namhlanje abantu belutha yabona
Salubonani Studio 7 mina ngu-Isibanda ngikhuluma ngobulawayo uhlupho lolo le-South Africa kodwa uRamaphosa kalaleli watshelwa yi-DA watshelwa i-EFF ukuthi nosusa into leyo oyenzayo leyo hamba uncedise iZimbabwe belungise udubo lwabo kuza kuhlupha kusasa nanku kathesi sebeqalisa kathesi ukuthi sesibathathele imisebenzi kubi lokhu wonke okuyenzwayo uRamaphosa angikwazi ukuthi umkhokhele onjani kulo moya omubi lo premier weJohannesburg hhayi laba bantu babi yabona
lawo ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kutshone abantu abayisithiyagalombili njalo abangamachumi amabili lasithupha ababonakali ngemva kokulumatha umlilo komkhumbi eSouthern California eMelika. Kuhlengwe abahlanu abasebenza kulomkhumbi obusesihlengeni seSanta Cruz duzane leSanta Barbara njalo abangabonakaliyo belokhu bedingwa. Izulu lesikhukhula uHurricane Dorian eselikwisigaba secategory 4 selibangele ukugobha kwabantu abahlanu eAbaco Islands eBahamas njalo abanye abaseGreat Bahama Island basengozini ngoba izindlu zabo sezidilikile njalo inhlako kahulumende weBahamas uMnumzana Hubert Minnis usekugcizelele lokhu. Inhlanganiso ye-International Red Cross ithi iyaphathisa njalo kukhangelelwe ukuthi umonakalo lo uqhubeke ngoba izulu leli alike dluli. Kwesenzakala eMelika namuhla sicubungula udaba lokuthi Kambe izizalwane zeZimbabwe ezikuleli ilizwe zingabuyela ekhaya na? Umnotho welizwe ungalunga. Sixoxa lomnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Indianapolis khonapha eMelika.
Umbuzo esiyasixoxa labanye lapha ngokuya kwesikhathi. Ngoba lapha khonapha sise-America sokusekhaya ngenye indlela. Ngoba kuthiwa antisindebele sithakula muzwa ngalathuna. So kunjalo mina sengile lapha 19 years sesingcwaba abantu lapha phose emangcwabeni phose amaningi lapha e-Indiana. So siyakwazi laphana kulobani, laphana kulobani, laphana kulobani nxa udriver nje dula. Abantu laba ababesithi sizabuyela ekhaya kodwa 15, 20 years, 25 years later sesithola kwethu sisekhaya sesinabantwana, abantwana sokutshintshile. Ngicela kodwa ukufisa abantu bayafisa sibe ngufisa siyafisa ukuthi ngabe kuyalunga sibuyele ekhaya andikhala langkhona njengoba lingalungi kungalamali uzathi uhambele $10 yakho ufice kuthiwa siliphepha ngicela angeke uhlale endaweni enjalo akula magets akula sibhedlela akulani akula fuel uhulumende lanxa abalemayo uyakwansa ukuthi akuthathele umumbu eZimbabwe phela sesinjengama communist countries abanjengabo North Korea labo China ikho ubuke osobukhona ukuthi vele sokunguntando wayephikiswa yina enye indlela vele ngazake ibonakala. So akwakathesi sihlezi sibe.
Qathanisa le mpilo yalapha singathi kambe lokho esikhatshana okunganani ekhaya. Ungacabanga nje ukuthi lapha kungacitshwa amagesi insuku zonke ayelayithwa ebusuku abantu sebelili ezimpompini kungaphuma amanzi.
Ya, yazi ukuthi ngale abantu abasembusweni njengoba ujelethu siqathanisala la abantu labana kabalazwelo kabalabo ntu kabala yonke into nje kabazinuke makhwapha kuyethusa nxa usethi thina lapha sisemzini kodwa sesikubona kungcono kakhulu ngoba ungasuka athe sethu ekhaya zonke zona lezi zinto lama prizes lani ngemva kweviki yabo sogijima sobuya nga sovele usethi usubona kungcono ngapha ngoba uzathola isinkwa. Isinkwa se-75 cents ulalo ndlela.
Kambe uthi singathi kwenziwa yikhonokho ukuthi vele Zimbabwe ngelinye lamazwe asathuthukayo ngakho alinothanga.
Nganga ngathi ngikhuluma labanye ngathi iZimbabwe kudala ngabo 1980 sasingelinye lamazwe athuthukayo. Kanti sesibuyele phansi sesingaphansi kwenye kwesinye isilinganiso esingaphansi kwamazwe athuthukayo. Kanti yabo. So ayisikho ukuthi singizwe elithuthukayo ukuthi sikhona sizathuthuka. Silakho konke eZimbabwe kufanele ukuthi ngabe kukhona. Abantu ngabe bangaphila ngakho ukudla kula konke. IZimbabwe lilizwe elincane kodwa ngokuthi akula management eqondileyo elizwe. Imnotho welizwe usebenzela kulabo laba abakhulu abalezi sezinkulu abalama positions. Lilizwe elile promise enkulu. So ungakhangela ngo 1980 ukhangela amazwe anjengapho kuthiwani la Singapore, you know, even kuyona le lokhu zeno Rwanda in a short period of time sebethuthuke baphezulu sebekwenye indlela ngitebo amazwe vele asasiphambi kwawo. So kusweleka nje ubuntu singabuyela ebuntwini kungaba ngcono.
Lo mnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Indianapolis khonapha eMelika. Besixoxa laye uhlelo lwethu lapho esikhangela khona okwenzakala kuleli lizwe. Yebo-ke izigingci lezo ke ezitshaywa lijaha lakundlovu umajaha wodwa uJays Marabini sazithatha ke esiphethelweni somculo wakhe othi Ntombenhle. Kulabo-ke abathanda umculo wakudala abaculi uFreddy Matamara Gwala loPatricia Majalisa labanye bakhangelelwe ukuba khona ke kobulawayo eLarge City Hall ngenyanga kaDisemba ke ngesikhathi seKhisimusi. Bakhangelelwe ukuthi ke bazabe bechaya imculo yabo eyayithandwa ngabaningi njalo kulabanye abazabe bebaxhasa ikakhulu labacula beselizweni. sitheke silikhumbuzeke umculo ka Freddy Gwala esithi Gumba Fire. Bakhangelele ukuthi babe khona ke kobulawayo inyanga kaMpalakazi. Batho njalo ke abaqoqa inhlelo zabo ama-promoters singazikunde yaphumelela yini. Kodwa singayethukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Odokotela bathi baqhubekela phambili ngesinqumo abesithetheyo sokuthi bengayi emsebenzini kusukisela namuhla besula uhulumende ngokungabengezeleli uholo labo. Umkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa usesole udlakela oluqhamuke phakathi kwezizalwane zeSouth Africa labokuza njalo usemcele umongameli Cyril Ramaphosa ukuthi angenele. Olivalelisayo, musithandekile mhlanga.